Kuyisikhathi sendaba ku VOA Ndebele.
Amatshono zihlobo, siyalamukela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Leyitshona njani mthokazi omuhle yikudibana kuhlelo lwe-Studio 7 ngolwesine mhla zilishumi lantathu kumpalakazi 2018. Igama ngontungamili Nkomo. Endabeni zethu lamhlanje, amalunga ezanu-PF asefikile emhlanganweni waleli bandla omkhulu owe-annual National People's Conference oyenzelwa esigodini eMathebeleland South kusasa.
Namhlanje bekulanga lokuqinisa-ke ama-delegate ethu abelandi-conference le ezaqala kuhle kude kusasa.
Odokotela abaphakathi kokukhalala umsebenzi batshengisele ezitaladeni namuhla.
Isibhedlela semuduli, isibhedlela yizinto eziphakathi. Sicela uhulumende usinike amayusi, sicela uhulumende usinike imithi. Wasiphonisa ubaba ukhuluma amanga, ubona niyayithola ngaphi inhlonipho ebantwaneni.
Abafelwa izihlobo engozini zomgwaqo bakhuthazwa ukuthi bakhulumisane labanikazi bezimota ezithwala uzulu ngendleko yokungcwaba abafi.
Umuntu engalimala engozini, umnikazi wekhombi webhasi nguye abezahamba ku-insurance company yakhe namafomu wonke, then insurance company sihamba ku-insurance council of Zimbabwe ukuthi imali lezi ziproseswe.
Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Amalunga ezanu-PF avela ezigabeni zonke zelizwe abelokhu efika namhlanje emhlanganweni waleli bandla omkhulu owe-conference oqala kusasa esigodini eMathebeleland South. Namhlanje umongameli Masoni Mnangagwa unikeze ngokusemthethweni isikolo se-Sacred Heart Girls High School kulindawo isakhiwo sokufundela. Umnangagwa obemelwe ngumphathi ntambo wezemfundo umnumzana Paul Mavima uthe kumele umphakathi uqakathekise imfundo yamantombazana ikakhulu kuzifundo ze-science. Ezinye iziphathamandla zaleli bandla ebezi kulumkhosi zibalisa umnumzana Kane Matema lomnumzana Bednico Ncube. Bekuleminye imicimbicimbi etshiyeneyo egoqela eyokuhlanyela izihlahla lokukhankasela amalungelo abantwana labesifazana kulindawo. Umhlangano we-conference lo obizwa ngokuthi 17th Annual National People's Conference uqhutshwa phansi kwendikimba yemizamo yokulungisisa umnotho welizwe ethi Zimbabwe is open for business. Peace, unity towards an upper middle economy by 2030. Ukhangelelwe njalo ukusungulwa kusasa uphele ngomgqibelo. Umnumzana Joseph Chuma, ilunga ledale le-Central Committee yeZANU-PF, osefikile emhlanganweni lo, uchasisele usithanekile emhlanga we-Studio 7 okuningi ngalolu daba.
Yes, engingafika ku-venue. Namhlanje bekulanga lokufikisa-ke ama-delegate ethu abelandi-conference le ezaqala kuhle kuhle kusasa. Namhlanje ze bekusenza nje izinto ezinye nje ezinyakonokokuthi kuhlanyela izihlahla nama-awareness campaign achiyeshiyeneyo khangela futhi ukuhlukumeza kwabomama labantwana amankazana esanda kudlula la konokunento ezinjalo nje. Kodwa-ke ilanga lakusasa yilo kwilanga elimqoka-ke lapho-ke uyabese kuhlubungula khona indaba zangkhona i-conference iqalisile ngokugcweleyo.
Kuyini elikukhangeleleyo kakhulu kokucubungula kule i-conference?
ikhayobana sikhangele indlela ongabanjwa ngayo indaba yomkonomi, njengoba sekubona abantu umkonomi ulobu usehla usiya phansi, abantu bafuna ukudizela phansi. Ngakho-ke thenge ebandleni busayo-ke ukuthi somele singene sibili phakathi kwemicabango ejulileyo ubana sonona singakwenza njani ubana sikulungise indaba leyo mkonomi ingani lokhu isiwa ngokuphela abantu bethwala lobhu.
Abanye njalo bathi bayasola ukuthi ibandla leZANU-PF elikhanya lingakho kathesi yikuthi ligcizelele ukuthi uMongameli Mnangagwa nguye ozancintisa kukhetho ngomnyaka ka-2023.
Yena uMongameli nxa uhlala umuzi ekhuluma uhlale ekhuluma wona umkhonomi kakhulumi ngezepolitics.
Kulabo ebandla leZANU-PF okuthiwa bahamba besuke eHarare ngenyawo besiya esigodini, libona kudingeka lokhu?
Ngizwile ukuthi kulabantu abahokayo, kodwa njalo ngingabona abanye abantu abegqoka amathisha njalo lapha esigodini sebefikile lapha. Mina ngibona abantu bengamakhampeni onalawo ohamba behlanyela izihlahla lento ezifana zona lezo. Angibona ukuthi ngama-endorsement. Ama-endorsement azayenziwa ngesikhathi esifaneleyo. Kathesi sisanda kunqoba ukhetho lenu. Amandledi wonke le focus yonke kumele siwukhangelele ekwakheni umkhonomi wethu lowo esilawo
lapha umnumzana Joseph Chuma, lilunga letale le Central Committee kubandla le ZANU-PF, obekhuluma ecingweni lo sithandekile emhlanga we Studio 7 esesigodini. Odokotela abaphakathi kokukhalala umsebenzi batshengisele esitaladeni zakoBulawayo namuhla. Kubika uBathabile Masuku.
Odokotela laba asebelamalanga alitshumi lantathu bekhalala umsebenzi bathi batshengisele emigwaqeni ukwenzela ukuthi uhulumende akhulumisane labo ngokuthi bahole amadola, uhulumende athenge imitshina ezibhedlela yokwelaphisa izigulane lokunye okumbalwa. Kade bekhalala umsebenzi bezihlalele ezindlini zabo. Udokotela Mnyaradzi Sithole, omunye wabodokotela abatsha, uthi kuningi kakhulu okubahluphayo.
Ngiyakhalisa isikhalazo zethu unje sozathi siqala icontract date ngama-US dollar kathi sesifika i-RTGS engaziyo njalo sathi sifundiswa thina esikolo safundiswa ukuthi kulama-safety protocols kathi esempilo kunje so omama akuthi ngabe maternity abana abazithengela ama-gloves, ama-gloves banika ngama-US dollar bona obaba bahola i-bond bahola i-RTGS kunje so nxa sikhuluma esibhedlela kwamaphilisi isibhedlela somuduli isibhedlela yizinto eziphakathi sicela kuhulumende usinike ama sikela hulumende usinike imithi wasiphonisa ubaba okhuluma amanga ubona niyayithola ngaphi inhlonipho ebantwaneni ngomatshi istrike lathi liyasinika amaphilisi khathesi sikudisemba akula maphilisi sicela lisihloniphe sicela sisebenzisane odokotela siyayithanda impilo yabantu sincedeni.
Udokotela Moyo uqhubekele phambili esithi kabasenelisi lokuphandela imuli zabo.
Ngithene nje njengamadokotela abasebenza empilo sizama ukutshela hulumende ukuthi impilo yethu zima abaphesheni athole nzima imithi ayikho esibhedlela lapha akusasebenzeki siyazama nje lathi ukuncengiza lathi ukuthi size lapha lathi asisakwanisi sisesaba because imithi akula one asilamalenki emsebenzini two lathi le muli zethu asisakwanisi ukuzisebenzela because imali ayasakwani le sibe sizithi nje la bantu bekubantu bangenza njani ukuthi bekhethe ukugulo into emsebenzini siyafuna but akusabuyeki
kasenelisanga ukukhuluma ngodaba lolu leziphathamandla zohlangothi lwezempilakahle. Kusenjalo kulabantu abatshengisele phandle kwamahofisi enkampani ye-Western Union besithi sebelamaviki amathathu bengatholi imali ethunyezwa izihlobo ezihlala kwamanye amazwe. Omunye wabo unkosikazi Sipho Sibanda othi uselamaviki amabili edinga imali yakhe e-Western Union.
Ngilapha e-Western Union for 2 weeks. Ngilanda imali umabazali usesibhedlela uthunyezelwa imali njengoba iZimbabwe lethu funa iyise singaliholiyo khona. So now umntwana usethunyezela imali kuba umama ka-operate ama-doctors astrikile. No money to operate umama. Khayethu e-Western Union 2 weeks ngoba si tomorrow. Siyahemjova. Siminali yethu e-Western Union asizukweleka.
Unkosazana Sindiso Mpofu uthi kukhanya engani imali isinikwa abanye abantu ngendlela engaqondanga.
abantu bewe stengenye sile 2 weeks sivukela lapho kuzolayinela imali zethu and asizithola izimali zethu abantu laba kumbe kule corruption abayenza because uyabona abanye ababuya back of the line ubona umuntu engena phakathi aphuma ngine phakathi aphuma and then ungabona i-management iphumile itshela ukuthi akula mali libiyokusasa ikusasa yangibona kuze kube nini silokho sivukela izimali zethu because abantu bakithi bafakile izimali basebenza nzima phandle kwelizwe ukuthi basithumele izimali zethu but asizitholi izimali zethu sesidiniwe ngoba lo mthofu uyadula kathi sibesilokho sigada siwaste izimali sifika khona phela inini uzudinge le mali yokuthi uthenge ukudla sesikhathele and enough is enough now asisafuni kumbulo wobulawayo sesibonile ukuthi siyadelelwa and sesifuna ukudelelwa lokhu kuphele khathesi o abasibanga any explanation sebejayirekta abayenzayo vele sebejayire ukuthi siyazithulela bangasithothi kusasa sizithulele size sicine sikhalala siphume elayinini
unkosikazi nomathemba sibanda uthi bafuna imali yabo ngesiphangiphangi
lapha ngibuhlungu nephandle e-Western Union ngibuhlungu kakhulu u-anti wami from Zambia ungifakela imali last week nge-Wednesday I've been coming here every day bethi akula mali imali yona leyo ngifuna ukuyisebenzisa kakhulu umntanami uya ku-form 1 and I wanted him to go to a good school I wanted him to go to Mpopoma High School impopoma ithethe abantwana ngemandi akusela ndawo so umntanami kasaye impopoma angazi ukuthi ngizamusanga ngenxa yemali engaphumanga e-Western Union akula mali abasitsheli the reason why from last week abasitsheli izini ukuthi why ungena imali ngabatshela phela abantu bona laba basifakela imali ngalani ukuthi hayi lingafaki ezimbabwe kulamali besitshele ukufaka iziningi indawo ezirisivele imali ziningi kakhulu but nasebesiprefer i-Western Union ofishi sasingakwase kule problem enje imali yangibona nxa ifakiwe from Zambia iyabe ingaphi ngapha nxa kuthiwa kayikho ngapha iyababe beyisengapha that's the question the main question is where is the money
Abasebenza e-Western Union bazivalele emahofisini bala ukukhuluma lomsakazo we-Studio 7 ngodaba lolu. Ngimele i-Studio 7 ngikobulawayo ngingubathabile masuku.
Le iStudio 7 esakaza eZimbabwe lisiza siphuma ngapha iVoice of America ese-Washington DC.
Abanikazi bamabhasi lezinye izimoto ezithwala uZulu babanjwa ngomthetho ukuthi bathenge ipassenger insurance ukwenzela ukunceda abalahlekelwa kumbe abalimalelwa izihlobo engozini zomgwaqo kubika uMavis Gama
Kulabantu abaningi abalimala labafa engozini zemigwaqweni nsuku zonke kweZimbabwe kulabantu abafika phose amachuma isikhombisa abasanda kufa engozini zemigwaqo elizweni kulandela ukubhekuka kwebhasi lezinye izimota kunsukwana isanda kwedlula kulabanye abasesibhedlela abalimala enkozini lezinye abehluleke ukuhlawula imali efunakalayo abenhlanganiso ye-Insurance and Pensions Commission bathi abantu abaningi kabakwazi ukuthi abanikazi bezimota ezithwala uZulu balomlando ukuhlawulela labo abafa kumbe ukulimala emigwaqweni Isikhulumeli sekomishini le uNumzana Lloyd Gumbo ulandisa ngokuqhatheka kuba le insurance
umuntu engaba involved kwa accident yona le esebhasini oye kombini ele passenger insurance bakhangela ukuthi umnikazi wekombi o ibhasi yakhona o abantu ababona ngomsebenzi wamakombi akhona wamabhasi akhona ukuthi bahambise ilist yabo lamafomu kuinsurance company lapha abathenga khona insurance insurance company lay layo iyabiza hamba kuinsurance council of Zimbabwe insurance council of Zimbabwe yiassociation yama insurance company awathengisa ama insurance policies wona lawa afana le passenger insurance insurance council of Zimbabwe iyabiza bhatale imali lezi abantu abatshonileyo nabantu abalimeleyo engozini bayabeza bhatalela ama-hospital bills
uchasisa kabanzi ngokusebenza kwe-insurance le kulo oyabe eyithethe njalo ekubhizimusi lokuthwala uZulu
singakhangela ingozi ezenzekele 2012 to 2018 kathi ezinye ezilela abantu abaningi kakhulu Insurance Council of Zimbabwe sikhiphe $1 million ukukompensate abantu abatshonileyo lalabo abebesesibhedlela ukuthi bayelatshwe
ulandisa njalo ngokumele uZulu akwazi phezulu kokusebenza kwale insurance.
Umuntu engalimala engozini, umnikazi wekombi webhasi nguye abeza hamba ku insurance company yakhe la mafomu onke, then insurance company sihamba ku Insurance Council of Zimbabwe ukuthi imali lezi ziprocesswe. Singakhangela khona apha like le ingozi eyenzakaleyo eRusape, Insurance Council of Zimbabwe isibhadale $350,000 kubantu abatshonileyo labantu abalimeleyo kuma hospital bills, but ifigure le isikhangelile ukuthi yabe ilokhu ikhwela because kulabanye abalokhu basesibhedlela, so imali zakhona ziyabe zilokhu zikhwela, but insurance companies ziyabhadala.
Abenhlanganiso yamagqwetha alwela lungelo loluntu eye abameli Human Rights Lawyers and Network bathi uqakathekile kuZulu ukuba azwisise phezu komthetho othinta indaba zengozi zemgwaqweni oweRoad Traffic Act. Umnumzana Tine Mkwewa wenhlanganiso le uchasisa ngosizo olutholwa yilabo abehlelwa zingozi zemgwaqweni.
Kulendleko ezokuthi abantu bengakwanisa ukuzithola emthethwandaba. Lezi ndleko zifana lani? Zifana lendleko zomuntu uma esesibhedlela, indleko zokuhamba echichela kumbe esibhedlela, indleko zokulungisa imota uma ifile, njalo kungaba lendleko esithi yona yi-maintenance yabantwana ababechiwe umuntu oyabe efe engozini.
Uchazisa njalo la ngokuphathelane lomnikazi wemota etholakala ukuthi yiyo ebingalungelanga ukungena emgwaqweni.
Nxa ingozi ikozelwe yikuthi umshayeli waleyo mota uyabe edakiwe sithi personal liability, kutsho ukuthi kumele obotshiswayo ngumtshayeli. Kodwa nxa ingozi ikozelwe yikuthi umtshayeli waleyo mota ubengela license, kudingwa umnikazi wemota lo omnike imvumo yokutshayela imota engela maphepha akwanileyo, kumbe imota yahamba yona ingaphilanga kahle.
Omunye wabalahlekelwa yizihlobo engozini yomgwaqo, umnumzana Evans Shaba, isakhamuzi zakoBulawayo, uthi kubuhlungu ukufelwa yisihlobo engozini yezimota.
Sihlobo zami kubuhlungu kakhulu, akunzima sibili. Sicela abatshayeli bamabhasi balandele imithetho emgwaqweni.
Isikhulumeli senhlanganiso ye-Passenger Association of Zimbabwe emhlubulweni wasemandebeleni, umnumzana Norbert Mafu, uthi kumele idale lephalamende libumbe eminye imithetho ekhangelane labantu abafela engozini zemigwaqo.
So sibe sicela njengabe-Passenger Association ukubana bakithi abantu bayaphela kodwa abantu abakhanda imithetho bekhona. Imithetho kayikhandwe, ifakwe njalo isebenze. Abaza kwehluleka kuyilandela leyo mthetho baboshwe bafakwe ezintolongweni.
Abafelwa kumbe abalezihlobo ezilimala engozini yezimota bakhuthaza ukuba bakhulumisane labasebenza kweze-insurance ukwenzela ukuthi bahlawulwe ngemfanelo. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare, nginguMavis Gama.
Belikwazi na ukuthi iStudio 7 isikhona ekuseni ngo-6:30 kusukela ngomvulo kusiya ngolwesihlanu? Lalelani indaba ezimqotho ekuseni lantambama kumagagasi ethu athi 909 medium wave, ku-short wave 4930, 6065, 15460 laku-13860 kilohertz.
Live talk kuhlelo lwabesifazana asihluzeni bomama lamhlanje sihlolisisa isimo sokonakala komnotho. Thumelani i-text message kunombolo ezithi 001-202-465-0318 ukuze silithinde ecingweni lingene kuhlelo. Studio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eseWashington. singene kwezivela kwamanye amazwe ngamafitshane. Inhlanganiso yentatheli zindaba Committee to Protect Journalists ithi kule ntatheli zindaba ezedlula kancane amakhulu amabili lamachumi amahlanu ezivalelwe entolongweni emazweni achiyeneyo. Elizwe le-Eritrea lile ntatheli zindaba ezilichumi lasithupha ezivalelweyo. Umcebisi kamongameli weMelika kwezomvikela umnumzana John Bolton namuhla wethu le iziqondiso zobudlelwano belizwe leli lezwekazi laseAfrika eziveza ukuthi eMelika lifuna ukwenza santando kwezokuthengiselana impahla lokunye okuchiyeneyo. Inkokheli yamabandla achiyeneyo kwele Uganda isemhlanganweni ohlolisisa ukhetho oluza kwenziwa ngomnyaka ka-2021. Kulabanye abathi uZulu uncindezelwa okumangalisayo kulelo lizwe. Ukuxokozela osokuqhamuke kuZANU PF phezu kokuthi ngubani ozancintisa emele leli bandla kukhetho lukamongameli ngo-2023 sokubangele imibuzo eminingi kuZulu. Abanye besithi sokuvukile njalo ukulwisana obekukhona ngesikhathi sikaMgabe. Izabelo zeZANU PF sezimemezele ukuthi zifuna umongameli Emmerson Mnangagwa abe nguye ozancintisa emelele libandla kukhetho olusale minyaka emihlanu ukuthi lwenziwe. Umbuzo omkhulu usuke ube ngokuthi kanti kujahweni njengoba ilizwe lisanaphuma nje kolunye ukhetho. Impendulo ngokutsho kwabanye yikuthi sokulokulwisana phakathi kukamongameli Mnangagwa lomsekeli wakhe umnumzana Constantino Chiwenga. Kodwa abanye kuZANU PF bayakulandula lokhu. Ukuhlaziya lolu daba sixhume ilunga le-MDC umnumzana Edwin Ndlovu lelunga leZANU PF umnumzana Belief Gawule onguye osungula lingxoxo.
Okwenzakalayo yikutshengisa usekelo kumongameli welizwe, kumongameli webandla leZANU PF President Emmerson Mnangagwa. Yikumtshengisa usekelo, kumnika usekelo ukuthi anyathele ngamandla. Lokho kutshengisa ukuthi umhlangano uyamtshengisela ukuthi hayi mongameli singemva kwakho, sebenza, akulanto engakuphambanisa njalo engakuthandabuzisa ukuthi siyakusekela singemva kwakho. Lusekelo silo lugcweleyo olwethulelwa umongameli welizwe kunye lomhlangano weZANU PF.
Ukuxokozela esikubonayo lokho sike sakubona ngesikhathi kulokulwisana okukhulu phakathi kweZANU PF. Abasekeli bakaMgabe behlala begcizelela bememezela njalo nje ukubana bafuna abe nguye oncintisayo kukhetho oluzayo. Kusenzakala lokho ngoba kwakulokulwisana okukhulu phakathi kwakhe uMgabe unkosikazi Joyce Mjuru lo mnumzana Mnangagwa. Kathesi kungaba sokutheni Ndlovu?
Le yimpi inkalakatha ekhona kubandla leZANU PF njengokuthilo ngaphambilini. Sikujayele khona lokho. Kathesi impi ekhona ekuMnangagwa lomsekeli wakhe onguye wamfakayo uGeneral Chiwenga. Uchiwenga uthi sokumphuzele sefuna laye kuphatha intambo, yikho ke ufuna uMnangagwa ke aphume ke nabe seqedisa isithema bese ezongena ke ngo-2023. So yimpi ekhona kuZANU PF ngama-factions akhona kuZANU PF lapha nje sokutshengiselana amandla. Sasikunanzelela ngesikhathi sikaMgabe ngasenethi isikhathi babesukuma bonke bamendoze lo mnyaka wakhithwa ngawo uMgabe ka-2017 wama-province onke amendoza kuyikungakaphela inyanga ezithile batshintsha futhi bayendoza uMnangagwa. So yimpi nje ngama-factions akuZANU PF. Kuyadanisa kakhulu ngoba iZANU PF iqalisa izimpi zayo iqeda ukuwina ukhetho, iqalisa ukulwa ibise kukhohlwa nge-economy bakhangela ama-factions abo balwe balungise ekuseni lukhetho olulandelayo barike bangene njalo baqalise ukulwa njalo abalandaba lempilo yabantu abalandaba leikonomi yikho sekubona kusenzakala kathesi izimpi ngama-factions akuzanup f njakulanto enkulu eyenzakalayo.
Baba uGawule uyamuza uNdlovu.
Ngiyamuza ubabazala, kodwa-ke ngithanda ukuthi ngithi ngicace lapha ngithi umbono wakhe lo ubaba uNdlovu njalo ngiyawuhlonipha kakhulu. Ngibe sengisithi mina kodwa ebandleni lethu kathesi sekulomahluko omkhulu okhona, akusenjengayizolo ngesikhathi umgabe sekhona. Ngesikhathi kulo mgabe kwabula ama-factions liqiniso lelo kathesi, kodwa ama-factions asekho. Engingakutsho yukuthi ama-factions engasekho nje sesile faction eyodwa kuzanu p f eyikhokhelwa ngumnankabo. Ama-factions lana adilika ngokudilika kombuso lwalodlulileyo, kodwa kathesi sithi thina hhayi umnankabo siyamsekela njengomongameli welizwe, njengomongameli wephathi wezanu p f. Asebenze, siyakwazi ilizwe lilenhlupho eziningi okwakathesi, kodwa siyamthengisa simnika njalo amandla lokuthi hhayi lanqaku siba nje akukhanje ukuliwe phambili, akuyiwe phambili emuva yinkani umkanso lo siza kwehla kuza kwehliwa phambili akusetshenzwe. Yikho sikunanzelelayo ukuthi lusekelo olunikwa umongameli omutsha, brand new umongameli uyonikwa usekelo lolu ukuthi asebenze ngamandla siya phambili.
Bakhona Ndlovu abanye kubandla lezanu p f abathi iminyaka yomuntu omele avunyelwe ukuncintisa kukhetho lukamongameli kumele yenyuswe isuke kumachumi amane iye kumachumi amahlanu lambili. Kanti-ke bakhona njalo abanye kuzanu p f abangavumelani lakho lokhu. Ulubona njani lolo daba Ndlovu?
Lolo daba ludaba olwenziwa yisection ezanu p f ebonayo ukuthi uChamisa uyala uqibilikezelwa kulokhu abakwenza kukhetho. Bayakwazi ukuthi MDC ilungiselela ukudemonstrata, bayakwazi ukuthi MDC iyakhuluma kuzwakale ukuthi ukhetho lwatshontshwa. Yikho-ke sebezama ukuthi engxenye bamthulise uChamisa ngokuthi hhayi bamethusele ukuthi hhayi sesizatshintsha umthetho sitho kumele abe ngumongameli abe le minyaka engamashumi amahlanu lambili. Inkulumo nje akusoze kutshintshe lutho ngoba i-presidensi yavela yasethwa uChamisa wangena kukhetho le minyaka engamashumi amane kuphela. Kungangokuthi-ke akusatshintsheki kathesi umthetho kutshintshwe iminyaka ngoba kuyabe sokusobala ukuthi kulo muntu osenqabelwa ukuthi angene ancintise ukhetho. Akusoze vele kubambeke elizweni abantwana bezimbabwe asoze bakuvumelayo. Izanu p f iyakuxoxa nje izama ukwethusela uChamisa, kodwa akusonto-ke ezaphumelela-ke. Bayakwazi iqiniso bayalazi ukuthi-ke ngomthetho okhona emhlabeni wonke jikelele-ke awungeke utshintshe umthetho omunye umuntu eseke wangena. Kuyabe sokukhanya ukuthi kuvalelwa yena, akusoze kusebenze nje i-politics yabo abayenza-ke belibandla lapho. Bese ngicina-ke ngokuhleka ukuthi hhayi mna ngakho kuthiwa brand new ka-brand new umkhwenyana wami mna ngakho wawutshintshe isudu, ebegqoke isudu emnyama setshintshile wagqoke i-blue. Lokhu engu-Emerson Dambuzo mna ngakho. Ungatshintshi into egqokileyo akutsho ukuthi-ke usutshintshile.
Umnumzana Edwin Ndlovu ngo-MDC ubexoxa endawonye lelunga lezanu p f umnumzana Belief Gawule. Usiba lukhulu webhanga elikhulu lelizwe le-Reserve Bank of Zimbabwe umnumzana John Mangutka uthi sezibuyelile emsebenzini iziphathamandla zebhanga leli ezine ezazimiswe umsebenzi ngomfumfu lonyaka. Okwesikhatshana zicatshangelwa ukuthi zazisenza imisebenzi yenkohlakalo. UMangutka owethule umbiko lo enkundleni yokuxhumana eTwitter uthi iziphathamandla lezi ezibandisa umnumzana Mirirai Chiremba, uNomeni Mataruka, uGresham Muradzi kwalo Azwindandawa Saburi zitholakale zimsulwa. Uthi abacwayisise udaba lolu abagoqela amapholisa kanye labebhanga lakhe kabathalanga lutho oluveza ukuthi babesenza ukungethembeki njengalokho okwakukhulunywe emphakathini ngumnumzana William Gerald Mutumbanje owaziwa ngokuthi ngu-AC Lumumba. Ukuzigqiba ezosuku sikhangele ebezihamba phambili. Amalunga ezano PF asefikile emhlanganweni waleli bandla omkhulu annual National People's Conference oqhutshelwa eSkodini eMathebeleland South kuqala kusasa uyaqitshwa ngomgqibelo. Odokotela abaphakathi kokukhala la umsebenzi batshengisele kobulawayo namuhla. Kwanele Mthwakazi olivalelisayo nguntungamili Nkomo Lila.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa kuStudio 7
kusukela ngo-half past 7 kusiya ku-8 o'clock ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 p.m. kusvika na 7:30 p.m.
Apo tinokupai nhau muririmi rweShona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe. Zimbabwe.